ngabona izimoto ezingithuka kuphuma abantu abaningi kakhulu begijima bethole imbobo ama-AK-47 bagijime bazongithatha phakathi kwe-taxi ngathi ngafakwa phakathi kwemota le ngakhanye kuthiwa phansi omunye enginatheli bonke bebenginatheli ngifakwele mpobho so they drove kwi-distance sibili engafika ko-30 kilometers I didn't know ukuthi sasiyangaphi so bangibhala ngengwane after that they were asking for information ukuthi like ama-demo ukuthi banani ukuthi nikwenzani but you want to achieve ngashaywa kakhulu inyawo nalapho imbala ibanjele ikhanda ngembodlela omunye ngibona wabulala imbodlela wangijela ikhanda ngembodlela ngafika vele ngingene ngasefamily ngashaywa kakhulu bangikhipha izigqoko banithela la manzi and after that basuka bayandampa efowini duze kwelinye iplot basuka bahamba then I had to walk ngikhethe yanje lapho ngangiyokuthiwa khona kaphela ngafika khona kwelinye indoda ohlala khona wanginika izigqoko le ngahlala ngigqoke ishort wanginika izigqoko lesicathulo sokuthi ngigqoke wangingidayo wangiletha etown lokuhamba kathi ezanzwane sokuhamba
uhambile yini esibhedlela
ngihambe ngayabona udoktar wami nje wakhongenele ama-injections le lamaphilisi
emapholiseni-ke uhambile wayamangala
angahambi emapholiseni
kodwa uzahamba
yes
inwele uthi bakugelile awusela nwele esikhuluma nje
yebo bayifonyani bayithethe bathethe le passport yami nemali yonke akade ngiyithwele